Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu se olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 8 kumpalakazi 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje.
Abantu bananzelele izinqumo lezixwayiso ezabekwa nguhulumende njalo ezabekwa i-World Health Organization ukuthi siqhelelane njalo abantu bagqoke ama-mask.
Kulabathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labedlula ikhulu ababanjwe lumkhuhlane.
Ngibona ngani kuzagcina nje abantu bengasakhulumi lutho. Nama-Facebook la abantu bazasebenzisa nje ukuba bebuzana impilo kuzagcina kungasakhulunywa anything political.
Amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize abetheswa amacala okuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter. Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezinsuku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli isolo labalikhulu elilamachumi amabili lanye 121 ababanjwe lumkhuhlane. Phakathi kwababhubhileyo kuloyedwa weMasvingo, omunye wakobulawayo kanye lomunye njalo oweHarare. Lokhu kukhuphule inani lasebedliwe ilomkhuhlane eZimbabwe laya kumakhulu phose amathathu 294. Asebebanjwe ilomkhuhlane elizweni lonke sebezinkulungwane ezedlula ichumi 10,839. Asebepholile bakhuphuke ngabangu 92 baya kunkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,972. Abalokhe begula bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,573. Ibulawayo yiyo elokhe ihamba phambili ngabagulayo abangu 579 ilandelwa yiMathebeleland South ngabantu abangu 259. IHarare ikuzinga lesithathu ngabantu abangu 210 ilandelwa yiMashonaland West yona elabantu abangu 156. Phakathi kwabangu 121 ababanjwe umkhuhlane lo izolo, abangu 32 ngabakobulawayo kuthi abangu 74 ngabeMathebeleland North. Kulo yedwa eMasvingo abalichumi eMidlands labane eManicaland. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bananzelele izinqumo lezixwayiso ezabekwa nguhulumende njalo ezabekwa i-World Health Organization ukuthi siqhelelane njalo abantu bagqoke ama-mask. Livangeli esilitshumayela ezakhamizini imihla ngemihla njalo futhi siphinde sinanzelele ukuthi izikolo njengoba zivuliwe amanani abantwana asebethe babanjwa i-COVID-19 bebalisa lababalisi phakathi lalo liyaqhaza. Ngokunjalo-ke siyakhuthaza uhulumende njengenhlanganiso ukuthi kakakucubungulisise ukuthi kapti laba abangabhaliwe imhloliso ezimse kunganjani bona kabame kancane ukuthi bahambe esikolo ngoba singakunanzela vele insuku zabo zimbalwa ezokuthi baphutshe umnyaka njalo lanxa behambile iningi lababalisi esikhathini esiningi liyabe liphathekile kwezemhloliso okugcina kusenza ukuthi abafundi babe bodwa kube sokusithi njalo vele siyakubona ukuthi kabahamba amalanga wonke. So ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi ezikolo sesikunanzelele ukuthi ama-sanitizer lawa kwezinye izikolo asilela njalo lezi zindlu zokufundela ziyasilela kwezinye izikolo. Kungaba njani ke kathesi ukuthi ngokuqala kumele ababangabhaliyo ukuthi ke laba ababhalayo kube yibo abahamba esikolo. Lezi akhamizi lazo zingayizayekethisa ngoba kathesi siphakathi komkhuhlane lo njalo uyaqinwa yaphambili. Libo zumkho kakube le sanitization, kubo zumkho kakube lokuchelelana khona ngokukhala kungaminyezelwa ngoba kathesi ungananzela abantu sebehamba bemile sokule standing. Lamanye amakhombi lasecazile ukuJova. Ngokunjalo ke siyaqhuba lelo vangeli. Sikhona njalo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuqula ele COVID-19 task force emawadini. Lapho esihambisa khona njalo imibiko efana nayo lana lezi engiyikhulumile sekuliqula elihlangene logatsha lokwakhulumende lezinye inhlanganiso.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kumbiko osuphehle ukungahlaliseki okukhulu kulabo abalwela amalungelo oluntu amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize ebetesa amacala okuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana i-cyberbullying ebulenjini be-internet. Amapolisa axwayise uZulu izolo ukuthi kulicala elibophisayo ukuhlukuluza kumbe ukwethusela izisebenzi zikahulumende nxa zisenza umsebenzi wazo. Athe kulabasolwa angabaqambanga ngamagama abaziyo ukuthi bazabotshwa maduze asebesethusela iziphathamandla zikahulumende enkundleni lesi. Inkundla zokuxhumana ku-intanethi ezidumileyo ezisetshenziswa ngabanengi zigoqela iFacebook leTwitter. Esikhathini esinengi abanye bayabe bebuza iziphathamandla lezi ngemisebenzi yenkohlakalo kuhulumente. Abalwela amalungelo oluntu bathi yibo labo kanye abakhanya bejongwe ngamapolisa. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ukuqakathekile ukuthi abantu nxa besebekhuluma la lama officers o anyone nje bengathethisani bengasebenzisi inhlamba, kodwa ke ngibona ngani kuyamangalisa kakhulu ukuthi amapolisa yiwo asesithi abantu abahlukumeza ama officials bazabotshwa, ngoba nabe ngicabangela ukuthi law official kumbe law minister onguye ozwa ethethisiwe kumbe ehlukumeziwe kumele eyenza ireport emapoliseni, amapolisa ebesehamba ke ebopha lowo muntu bengakwenzi kube ngumkhosi omkhulu angani sekwenzakala into emangalisayo. Ngoba vele abantu abangama public officials abafana labo minister bamele bebe accountable into entweni abazenzayo. Abantu sebethole ithuba nge social media ukuthi bebabuze futhi kati nalenzani njani. So ngi platform esetshenziswa ngabantu to hold abasehofisi into account. So nxa amapolisa says provide i security online and offline, mbona ngani lokhu sekumangalisa.
Singakhangelela yini Ndebele ukuthi le yiyo indlela umthetho obunjwayo okwamanje owe cyber security ozasetshenziswa ngayo?
Kusobala ukuthi i-cyber security bill izasetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bengakhulumi lokho abafuna kwenziwe nguhulumende kumbe abakusolayo. So abantu sebezasetshenziselwa ukuthi bazabotshwa bangaphikisana lohulumende kumbe bangafaka imibono engathabisi uhulumende. Adingo kathesi ukuqathekileyo ukuthi sibone ukuthi abantu laba nxa bebotshwa bazanikwa cala bani, ngoba siyakwazi ukuvele kulo mthetho we-Post Telecommunications Act ongavumeli ukuthi umuntu ethumele omunye inhlamba isebenza whether yifone, SMS or iWhatsApp. But sifuna ukuthi kona laba bantu kuza kuthiwa benzeni, bathethisa yini kumbe kulokunye abakusolayo. So nxa sesibonile amacala lawa siko lapho esingabona khona, kodwa ngibona ngani ukubathola bele cala kuzaba nzima kakhulu, ngoba sometimes ukuphikisana nomuntu umtshela ukuthi lokhu akwenzayo akuhambelani lawe kumbe umtshela ukuthi kayenze umsebenzi wakhe awungeke kuthiwe umthethisile, ngoba vele umuntu osehofisini kumele be held accountable.
Okwenziwa ngamapolisa lokhu singathi kuchiya ngapi labo abahlezi belwisana lenkohlakalo besola iziphathamandla zikahulumende ikakhulu enkundleni zokuxhumana?
Sekusobala ukuthi umbuso lo okhona awufuni ukuphikiswa ngumbuso kaTandra iphikiswa. So ngokuya kwesikhathi mbona ngani kuzagcina nje abantu bengasakhulumi lutho. Lama Facebook la abantu bazasebenzisa nje ukuba bebuzana impilo kuzagcina ungasakhulunywa anything political. So kukhanya ngani kuzaba lengozi yokuthi uhulumende lo uzazama ngendlela zonke ukuthi abantu bengamsoli. Okuzafaka engozini ikakhulu abantu abangama activists, ama journalists, ama lawyers abantu abajahile ukuphikisana lohulumende lo okhona.
Umnumzana Zenzele Ntebele uhlaziya ezombusazwe.
Yebo, mtsaka kamuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Sizaphatha njalo udaba lokunanzwa kosuku lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele olwe-Human Rights Day. Silukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezi nsuku. Ngeviki edluleyo amapholisa abophe umsolwa osakhulayo oleminyaka yokuzalwa elithumi lasishiyangalombili eBuhera ngemva kokubulala abantu abathathu abagoqela ukhulu labogogo ababili ebethesa icala lokubulala abazali bakhe. U-Eneji Chipinda utshele amapholisa ngesikhathi ebotshwa ukuthi ubulale abathathu laba ngokubagcobotisa ngembokoto. Ngeviki edluleyo njalo kulosakhulayo oleminyaka engamatshumi amabili lambili obotshiweyo eMaswingo esetheswa icala lokubulala umtshana wakhe obesenza u-Grade 2 qede wamquma ikhanda waseligiga andubana alipheke. Kumaviki asanda kwedlula njalo kubotshwe umsolwa obulale intodana yomfowabo eleminyaka eyisikhombisa eMurewa uTapiwa Makore laye wamquma ikhanda. Amapholisa aqala athola isidumbu egangeni njalo ngeviki edluleyo azise ukuthi ayesethole ikhanda esambuzi sikamsolwa lamanye amathambo kanye lomsila wenyamazana engaziwayo owawugcotshwe igazi. Izehlakalo lezi zitshiye inengi likhuza umhlola abanye besithi usatane okulempondo sokuzibusela kulumhlaba. Sixoxele umfundisi uSenisibanda.
Nxa sikhangele lolu daba olwenzakala eMaswingo njalo sikhangela langale eMurewa ukuthi umuntu abulale isihlobo sakhe njalo aphinde asidle yindaba esabisayo kakhulu, njalo kukhanya ngani sokwanda sokusiba kuningi ezigabeni ezehlukeneyo. Njalo sinanzelela ukuthi abantu laba babebulawa ngumuntu abamethembayo oyisihlobo malume yinto esikhathazayo kakhulu, into ekhathaza isizwe sakithi, njalo ke into engajayelekanga. Akutsho ukuthi ukwanda kwezinto lezi kutshengisela ukuthi sokudingakala ukuthi kutholakale indlela yokuthi kucubungule ukuthi kade vele kuvela ngaphi, kuyini okwenza konke lokho.
Emasontweni mfundisi, nxa kuleziga ezinje livama ukuthi ngamadimoni kumbe imimoya emibi, kodwa kungenzeka yini ukuthi abanye abenza izinto ezinje babe bengahlangananga kuhle engqondweni kuthi abanye mhlawumbe babe bengabemithi?
Siyakunanzelela thina nxa sikhangela ngelihlo elema-church ukuthi sikunanzelela ukuthi emoyeni lapha engxenye umuntu angabe ehlezwe ngamadimoni kumbe imimoya emibi eyabe imenza ukuthi enze izigigaba ezinjengalezi. Ikanti njalo kuyakwaniseka ukuthi umuntu uyabe edidane ingqondo yakhe, kube lezinto ezimhluphayo kakhulu ezimenza ukuthi nxa ezicabanga kwesikhathi eside ingqondo yakhe igcine sezididana ingqondo ebesesenza izigigaba ezinjengalezi. njalo kungenzakala ukuthi kwesinye isikhathi abanye umuntu yabe enyangeni kumbe kubanye abaprofita labamanga umuntu bese sithi ungayenza into enje uyakwanisa ukuthola imali eningi kungabe isibili ukufumana ukuthi inxeso esiba khona abanye abantu asebedinga izimali ngendlela ezingayisizo
kuyini ongakuxwayisa
Into lapho esifunakala eqakathekileyo kakhulu ukuthi kube lemfundiso ebantwini ukuba abantu bazwisise ukuthi nxa ufuna ukunotha kuyasetshenzelwa kuyayenziwa ubhizimisi yinto engaphongwenzeka ngoba kuthiwa umuntu udinga imithi kodwa into eyenzakalayo nxa ukuthi umuntu usebenzile wafaka izimali waqoqaqoqa izinto ezehlukeneyo wasebenza nzima ukwenzela ukuthi athole imali abantu abaningi bagcina becabanga ukuthi ibhizimisi yimithi kanti ayisikho lokho
Lo ngumfundisi usenisipanda. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi abalimi abanengi emathebelelendi vathi balethemba lokuthi bazatshaya inala lonyaka ngoba izulu likhanya likhona. Iphephandaba lekroniko lithi luhambe kuhle ugetho lokudinga inkokheli yesabelo kubandla lezanu-PF olwama district coordinating committees. Soku isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani, salbonani, bantu esikudiyo service, salbonani basakazi lonke, yalibingelela, yabonga umsebenzi wenu omuhle elisenzela wona, le news elisithumela zona. Ngeke ngitsho okuningi, sathanda ukukhuluma ngendaba yokuvulwa kweboda. Ukuvulwa kweboda siyakubona kuqakathekile, into enhle impela ngoba kuzancedisa ukuthi abantu bonke sikwanise ukuthi nxa sivumeleka sihambe laphezulu. Sengitsho lo mkhuhlane wecorona uzaba lula ukuthi wonke umuntu adlule unanzeleleke ukuthi uhloliwe na, singafohlele ngaphansi encingweni, hayi. Siyajabula ngalokho kuphela ukuthi sifisa ukuthi ngabe uhulumende uhlovulela wonke abantu phose laba amabhasi labezinye izimoto njengamakhombi ukuthi sikwanise ukuthi senelise ukuthi abantu bayenze okunye ababefisa ukuthi bakwenze. Hayi, siyabonga, siyabonga laphana, siyabonga.
Zalibonani abantu bathithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, kodwa lokhu kusenzakala manje elizweni sisi umgabe saphila bezingekho lezi izehlakalo eziningi eseziyenzeka lezi. Hayi, ilizwe lakithi selikwelinye izinga ilizwe leliya. Inkunzi sibanjwa nsuku zonke ekhaya, sekusenzakala noba yini izehlakalo nje ezingaqondakaliyo. And labo bantu abayenza lezo zinto ngabantu bakamnangabo, ngamaphoyisa, lamasotsha, yiwo ayenza udlova bonke lobu. Ukuthiwa imoto imali sibanjwa ekhaya, hayi into zikamnangabo. Inkunzi sibanjwa noba yikuphi. Umuntu ulibuleli ilizwe lo, ilizwe lakhe lingeqiniso kalisela mthetho. Ilizwe lezimbabwe umthetho kalisela, ngaye lo muntu lo. Mina ngihlezi ngisho ngithi eze kunguye o-corrupt, kunguye ohlukumeza abantu ngale ndlela. Abantu balandela yena. And labo bantu abayenza lo kubi ababotshwa bonke, why bengabotshwa? Angikaze ngizwe umuntu ukuthi umuntu othumba abantu utholakele, umuntu obulala abantu utholakele. Konke kutakwa abayaziwa. Uma ubafonela opholiniyati laba ababa amafoni wabo. Kuta batholakala emoyeni. Uma benze ukuba ivela abantu bezana ukuyefa batholakala emoyeni. Waya. Why? Umnangabo laba abakhe bezama ukucabanga njengabadala bethingundu zobuntwana, bethingundu zobudlova, bethingundu zobubi, bevusa ilizwe, ilizwe liye phambili. Beyekele le nto yabo leyokuhlukumeza abantu elizweni. Beyekele ubusela, beyekele ukubulala abantu, bevuze ilizwe intsha ithwele nzima.
Siyabonga abantu bakwa-Studio 7. Sivile khuluma ijaha ka-EFF Nkululeko Sibanda. Qinisile Sivile Nkululeko Sibanda. Hayi, sithi abantu bezanu-PF abesiNdebele nabafundanga akubazi impumputhe nje. Yena wenzani ke ofundileyo lwama-degree? Ikuphi ositshengisayo kumbe ikuphi owasitshengisa khona? Thina sitshengisa ulaka kuphela olubalalo, kuphela ukukhuluma ngolaka nje. Khiphe kuphela njengentuthu yesitimela angani izayenza iyezi. Kede lapho ichitheke ingalayo ithole ezileyo. Ngazibuza, ngazihlola. Yabonga. Ngibingelela iBhango family yonke. Yimi Ndlovu, Satrias.
jabulani o mathula ngabo mapheka phansi nenyati yithi Donald Trump wenza kahle uyakhombisa ukuthi amela kule democracy ukhala umuntu wathi ezibambili kube ngokukhaliswa ngabantu abathi bengazibambanga kule democracy
Angonani ngutudio seveni ngikhuluma lo Kelvin cela lingizulisele i-audio leyi la iye phambili isicelo engicela kakhulu kustudio seveni bandlala kwethu ngicela ukuthi libe lingizulisele kakhulu i-audio leyi ngoba ngicela ukuthi akasihlole ukuthi abantu ngabake behloniphe umhlaba umhlaba nje uhloniphe bewubheke nje ma bebheka nje into othiwa ngumhlaba bebheke phezulu bebheke phansi bebheke yonke into engaphansi komhlaba lengaphansi kwamanzi lihamba phezu kwawo lo muntu beke behloniphe nje into othiwa lalo futhi lithambo lo muntu lokuchitha igazi lila sebelichitha bedlala ngalo umhlaba ujikile sisakhala ngecorona asazi ukuzayo ukuthi kuyini okukhulu okuzayo yikho esinisitho sathi umhlaba kawubangwa sesibange umhlaba kankulunkulu saqedana ngomhlaba kankulunkulu ngendaba yegolide lesiliva cela likilindlulisele yona sike siwuhloniphe kusukusela phezulu kubabusi bethu kuze kuyefika kwabaphansi ngoba izifo esizibhokile seziningi kakhulu uzothola zilapheki abantu beke bewuhloniphe bewukhothamele bewukhulekile bewubusise njengekuqaleni wawo unkulunkulu ewudala sebewubanga kodwa umhlaba ungasowabo umhlaba ulomnikazi yonke into abayibangayo izofika futhi beyishiye emhlabeni bengasoze behambe nayo abantu into lisihlumeze imphefumulo yabantu abaningi kakhulu manje abantu bavalelwe ezindlwini kuba buhlungu futhi kuthiwa valelwe ezindlwini kambe isiphetho kuzaphetha ngani ngoba kasiwuhloniphi lo mhlaba lo
bobe kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe amagqwetha kwele Cameroon aqale ukukhalala umsebenzi izolo ekhonona ngokuphanjaniswa nguhulumende nxa eqhuba umsebenzi wawo uZulu wakwele Ghana usemelele impumela yokhetho lukamongameli kanye lolwamalunga edale lephalamende ngemva kokuvota izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umthethwandaba weMichigan loweGeorgia izolo ilahlele khatshana isicelo somsekeli kamongameli Donald Trump esokuthi yesule impumela yokhetho kulezo zabelo lapho umongameli Trump anqotshwe khona ngumnumzana Joe Biden. Abahluleli bathe akulabufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Sokukanengi uTrump labasekeli bakhe besehluleka ukusuthisa inkantolo ukuthi uBiden wanqoba ngokuqilibezela kulolu khetho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uBiden eqhubeka ngokubumba uhulumende wakhe. Ezikhundleni ezitshiyeneyo usefake imihlobo yabantu exubeneyo egoqela abamhlophe abansundu labesifazana. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
I-diversity le esiyibonayo ukuhlukahlukana kwabantu, abantu abamnyama, amaNdiya, amakhiwa, labo bonke ngokuhlukana kwabo, kuveza kahle kamhlophe ukuthi uyasigcina isithembiso sakhe lapho wathi uzathi nxa esakha i-cabinet yakhe ibe labantu bonke iveze ukuhlukahlukana okukhona kwe-America, imbono ehlukahlukeneyo kunye lembala yabantu ehlukahlukeneyo. Esenza kanjalo ke futhi kuqakathekile ukuthi angakhohlwa amakhiwa ngokuba ngakhohlwa kuyakwenza ukuthi kukhulu omunye uTrump ngo-2024. Leyo nto iqakatheke kakhulu ukuthi athi nxa esenza efaka abantu abamnyama efaka amandiya afakene abelungu angabakhohlwa, lanxa sokungena kwezomnotho izisebenzi zabelungu angazikhohlwa, ngokuba yizo eziyaba yi-backbone, eziyaba umgogodla womuntu ofana loTrump ngo-2024. Ngakho ke kumele abelungu abanakekele kakhulu, abangasali emuva, abangasali ngaphandle ngesikhathi enakekela abantu abamnyama nama-Hispanics, ngokuba kuyakwenza ukuthi kucine kuvuka omunye kusasa evusa ubandlululo esithi emakhiweni selisele phandle.
Kulophenyo olwenziweyo oluveza ukuthi iningi lama-Republicans esingathi majority kabakuthembi ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Ngezinye indlela bayamthemba uTrump nxa esithi kwaba lokuqilibezela. Nxa sikhangela njalo kudale le-Congress, amalunga ebandla lama-Republicans amaningi kawavumi kumbe kakaphumeli egcekeni esitsho ukuthi uTrump wanqotshwa. Ungathini ngalokho?
Lokhu uveza kahle kamhlophe ukuthi abantu beMelika sebehlukane phakathi kakhulu, lokhu ngesingiso okuthiwa yi-polarization. Abantu sebengabamaphathi kulokuthi babe ngabaseMelika, sebengabe-Democratic Party, sebengabe-Republican Party. Kanti ku-Republican Party uTrump uyisithixo, unkulunkulu wanyana, uyesabeka okumangalisayo, ngakho ofuna ukuphikisana laye. Hayi ngendlela abamesaba ngakhona, konke okukhulumayo kuyalandelwa, konke okukhulumayo kuliqiniso kibo, lanxa kusegcekeni nje ukuthi wadliwa kudlule ngayo. Ngokuya kwesikhathi ke kuza kwehla usekelo lwakhe nxa engasekho emandleni, engasekho embusweni, kodwa ke vele uyalungiselela ukuthi aphenduke ngo-2024 nxa bengamvumela. Isimo sakhe sokuba yisithixo sizaqhubeka ke engumuntu wesabekayo ku-Republican Party.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Isabelake kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli isolo labedlula ikhulu 121 ababanjwe lumkhuhlane. Amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize abetheswa icala lokuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter. Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezi nsuku. Kwanele mtuagazi likumbule ziko na ezagusishwa ngohalf past seven na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngohalf past six. Olivalelisayo nguntungamilinkumo.